Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngesonto mhla ka 25 kuNcwabakazi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele, njalo inhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo ngokuthula.
Kuthiwe babotshelwe ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze ke bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bantu, ngoba umbuzo wokuqala yikuthi bawuphambanisa njani.
Uhlelo lwethu lwezabatsha sixoxa lobazayo osakhulayo.
Ngiyabaza kakhulu, ngibaza ama ingungu. Ngazibaze ingungu lezi, ngiba lethuba lokugada lazo ngihambe lazo kobulawayo.
Uhulumende uthi useqondise inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-mpox endaweni ezintathu lapho eliZimbabwe elingcelelane khona lamazwe eZambia, South Africa leMozambique. Sonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi useqinise inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-mpox endaweni ezintathu lapho eliZimbabwe elingcelelane lamazwe eZambia, South Africa leMozambique ukuhlolisisa abaloqhoqho labaqubuke isikhumba okuyizibonakaliso ezimqoka ze-mpox. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luphathisana lenhlanganiso yamazwe omhlaba ye-World Health Organization lezinye eziphatheka kulolu daba ukuthi uhlele kuhle imizamo yokwenqabela lo mkhuhlane. I-mpox yona isihlasele amazwe e-Afrika edlula ichumi lanhlanu, ibikwa ayikahlaseli kweleZimbabwe. Njalo kwamanje uhulumende uthi uzaqeqesha abezempilakahle alungise imitshina yakhe yokuhlola lo mkhuhlane, njalo abantu bazahlatshwa ijekiseni yokwenqabela ilizwe lingayithola. Amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele, njalo inhlanganiso ye-Amnesty Zimbabwe International ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo ngokuthula. Amanye amazwe kanye lamabandla aphikisayo lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sebesole okwenzakala eZimbabwe lapho abantu labo okubikwa babotshwa ngoba kusesatshelwa ukuthi babeqoqa ukutshengisela ilizwe liqhuba umhlangano we-SADC oqotshwe ngempela viki edluleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcizelela ukuthi abantu baziphathe kuhle ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano lo. Amazwi agcizelelwa ngumphathi ntambo obona ngokwenzakala elizweni uMnumzana Khazembe Khazembe losikomitsho wamapholisa uMnumzana Godwin Mathanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Mbusi Hofuzwayo okunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhetshu likaZulu.
Kulusizi ukuthi i-SADC ibuyile ihambile, ngilethemba layo uma izinuka amakhwapha ilobuntu ngemva kwalokho okwenziwe isikhulumeli sezana uChris Mthwangwa ukuthi abantu babotshwa ngoba bengelamacala kodwa bebotshelwa ukuthi umhlangano we-SADC. I-SADC njengenhlanganiso ehlonitshwa e-Southern Africa bekufuze yona yodwa before any organization, before o-Amnesty International landline. Ngemva kokukhitshwa kwe-statement kule nto kufuze sizwise ngeZimbabwe, isikhulumeli sezano iZANU PF lebandla elibusa iZimbabwe, ukuthi abantu bebotshwe, kuthiwe babotshelwe ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bantu, ngoba umbuzo wokuqala yikuthi bawuphambanisa njani. Kodwa ukuthi namhlanje sokukhuluma ezinye inhlangothi singekezwa i-SADC kuyadanisa.
Siyabona njalo ukuthi amazwe amaningi omhlaba lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lazo sezike zethula umbiko zikhonona ngalokho. Ubona ingani uhulumende uzalalela yini kumbe vela kuphathisi lokho?
Ngikhangelela ukuthi yebo kungadile ukuthi bakhululwe, kodwa bazakhululwa ngoba uma ulandela istatement sikaChris ukuthilo ukuthi abantu laba kababotshwe bengelacala lamanje ukuthi ubopha abantu ungababambanga besenza icala ubavalele okwezinyanga ezimbili ngokuthi ucabangela ukuthi abantu laba bangenza ukuthi mbona ngazathi akuqondanga uyephula ilungelo labo. Njalo eZimbabwe sililize ukuthi ayi-constitutional democracy. In practice laloba kuyi-dictatorship, but constitutionally kufuze abantu ma bengasuthiseki ngendlela abaphethwe ngayo bebonise uhulumende abalalele. Ubaba lo ophethe amandla siyamkhumbula ngemva kokuvela kwakhe ku-Israel wathembisa abantu. Singathi akuthembisa abantu ngalokho osokusenzakala, wathembisa abantu amanga ngoba wathi uzadonsa ilungelo loluntu, abantu bazaba la malungelo ukuthi bebonise lapho bengasuthiseki. So ukuthi namhlanje nje abantu bangahlala phansi bethi sicabanga ukuthi ufuzwayo namhlanje uyayenza so, sokungcono senze so itika mtanda politics. Mbona ngazathi ku-constitutional democracy besingakukhanyelelanga, especially ku-civilized society. So yona leyi izane yanamhlanje ayesithi yena izaba lomehluko kwekamgabe, hayi mbona ngazathi leyi isiwesi kule kamgabe ekuyikuthi besingakukhanyelelanga ukuthi abantu bengabavalela ejele bengenamacala lesikhulumele sako siye kwenza amaphutha.
Lo ngumnumzana Mbusofu Zwayo okuhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhithi likaZulu obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Yeselichiye ezandleni sikaThabo Kanxube okwesikhatshana esethulela ezabatsha.
Ziyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami nguThabo Kanxube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mhlupheki Dube oyinyama yendlovu owenza umsebenzi wokubaza.
Ngiyabaza kakhulu, ngibaza ingungu ngesilungu kuthiwa ngamadrum. Ama-drums ngesilungu, ngesintu izingungu, yizo engizibazayo. Ngazibaze ingungu lezi ngiba lethuba lokugada lazo ngihambe lazo koBulawayo. Ngingafika koBulawayo laphana sengisazithengisa. Ngathi ngizithengisa koBulawayo imali yami isuka ibe phansi ngendlela engiyabe ngikhangelele ngayo, ngisuka ingasayenelisi ukuthi ngithole imali eyabe iqondile ngokuchaja kwami nangendlela engiyabe ngiyenze ngayo. Amakhastoma iyo angani ayangishotela.
Yikuyini okwenza ukuthi likhethe umsebenzi lo okubaza njalo la kufundela ngaphi lokho?
Ukubaza ngakukhetha ngisesesikolo. Okwayenza ngaqhubeka ngakho ukubaza ngathi sengiphutshile isikolo grade 7 sengiswele imali yokuthi ngiye phambili ngabuye ekhaya lapha, sengisekhaya lapha impilo yayala, uduko lwathinga ngamandla lusiya phambili. Ubaba lomama vele bese bengasekho ngaseniso sikhathi sababhubha. Ngaqalisa ukubaza izimpini, ukubaza izimpehlo. Ngemva kwakunapho ngasembaza ke manje nakakhulu izingungu sengizibaza ngobuningi. Yikho kwangenza ngathanda ukubaza, ngakhetha konokho ngoba kokungela ngenye indlela engilto eyayingangiphilisa ngaseniso sikhathi.
Ukubaza kungani kuyangenelana ke lapha le ndaba zamasiko, ukulondoloza amasiko esintu kanye lomculo. Yikuyini elingakutshela abatsha libakhuthaza nje ngiyokulondoloza umculo wesintu kanye lamasiko?
Ukubaza ingungu kusesikweni, kusemdabukweni. Ngakho-ke manje engakutsho ngalaba abakhulayo bonke ngithi abakhangele kakhulu imisebenzi yezandla, ngoba imisebenzi le yokubaza njengokubaza ingungu konokho engikwenzayo, izinguma ziphuma kunapho, abathanda ukuhlabela baphuma kunapho, abamasiko baphuma kunapho, yonke imsebenzi yezemvelo iphuma konapho engungwini naleyo ngokukhala kwayo kuyiqoqoda phezulu yabe isitsho inguma. So ngithi bonke abakhulayo bonke ababe bekhuthalela imisebenzi yezandla abakhangele emsebenzini yabo yezandla kuvela impilo yabo eyaphambili ngemisebenzi yabo.
Abangafuna ukuthi balixhume bathenge labo ingungu lezi bengalixhuma njani, njalo yiluphi usizo elingayoludinga kubalaleli?
Abadinga mina bangangixhuma kwina le inamba 077 60 23 250. Ngiphinde njalo 077 60 23 250. Lesifiso sakhe sokungcedisa engangcedisa ngemtshina okugibha lezi ingungu lezi, ngoba imisebenzi onguyenzayo ngisebenza ngezandla nangezinsimbi, ngisenze kokugibha ngesandla. So ngiyakubona ukuthi nxa ngingagibha ngemtshina, hhayi ngingagibha kusiba ngamandla kube kuningi kakhulu, ngisize umhlaba wonke, ngoba kuyabe sukusiba sokuphuma sokusiba kuningi kakhulu.
Amazwi enu elingawashiyela-ke abalaleli be-Studio 7 namhlanje ngawokuthini?
Asikhuthaleni emsebenzini yezandla. Izandla lamehlo esakuphiwayo lokhu ngumbaba osezulwini wasiphela ukubana khona sikwanise ukusebenza sizincedise empilweni yethu. Konke sikubonayo okwemvelo kuncedisa thina empilweni yethu. Ngithi kulaba abasha, abantwana bonke abakhulayo emsebenzini lo ngiwenzayo, bewukhangele befunde. Abadinga ukufunda bendinge kuyena le inamba bengayekeli. Ngabafundisa sisiya phambili ukuze sigcinane empilweni sibe kwazi lapho esiya khona.
Kusigaba sabatha namhlanje besixoxa lomnumzana Mhlupheki Dube owenza umsebenzi wokubaza. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo lutabakancuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-Israel seliqinisa inhlelo zokuhlasela iningizimu ye-Lebanon okubonwa ngabaningi njengokulwisana le-Hezbollah. Iqembu le-Hezbollah lona lithi selidubule ngama-rockets angamakhulu lamakhulu liphindisela ukuhlaselwa lokho labulala lomholi webutho le-Israel e-Beirut ngenyanga edluleyo, kubika abezindaba be-Associated Press. Isiphathamandla seSudan u-Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho njalo osebusa kulelo lizwe izolo uthe uhulumende wakhe kasoze aphatheke kwinkulumo zokulondoloza ukuthula lalabo abalwisana labo abe-Switzerland abe-Rapid Support Forces, esithi abaza kwenza ikulwa okwamalanga alikhulu kulokuthi bayikhulumisana eGeneva. Okwamanje sengilithiya ezandleni zika-Gibbs Dube esethulela isiphathelane lamasiko.
Sigcina masiko wena, owenze usenziwe manje. Sigcina masiko wena, sigcina masiko wena, owenze usenziwe manje.
Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembozi Themba uGibbs Dube ngilapha eWashington DC. Namhlanje sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulilani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele. Baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Ye, namhlanje sibili sithaya indaba engani iyasinda, indaba yokuthi kulabantu abakhahlanyezwayo abesintwini kumbe ngithi abasendebeleni labakhona ngapho kwele South Africa. Kambe abantu sebakhohlwa ukuthi abantu laba badabuka ngaphi njengoba phela sewazi inkaba yabo ikwaZulu khona ngathi.
Uma abantu bebhala i-history, umlando, abantu babhala, emfethu wabhalwa ngabanye abantu, awubhalwa ngayithi. Abantu be-South Africa iningi labo abazi lutho ngaleyo nto. AmaZulu ayazi kodwa amazulu akuphi ale phansi etelo kuzenzo kwaZulu awakho la eGoli ngokuhlupho kakhulu lulapha eGoli la kwezinye izindawo ophitoli
kubanjwa njani nxa kunjalo baba Khumalo
2 August last year sasikhona le kwaZulu 11 May lonyaka besikhona le futhi kwaZulu sisitho sithi thina hayi sikhulumeleni phela ngoba akuzonkaba kuphela ukuthi inkaba zikamzilikazi ilapha eSouth Africa kodwa izimpi umzilikazi azilwa evikela iTransvaal yona le ziningi kakhulu evimba amabhunu la ukuthiwa ama-Voortrekker ayiwathatha umhlaba kamzilikazi
pho kumele kuvezwe njani konoko
Mthemboi ukuthi imedia siyabonga nje ukuthi lina liyazikhava lezi zinto kodwa ke imedia icontrolwa isikhathi esiningi ngabantu abangasithi bese bekhetha ukuthi ukhulunywa ngani kungakhulunywa ngani ngoba yona le mpelo yokuthi umzilikazi walilela leli lizwe leSouth Africa ayiyabandezelwa Mthembo iyabandezelwa bese sikhonjwa ngabanye abantu abaziwayo umdabu wabo ukuthi ukude le basibiza ama-foreign sila elizweni elalolo ngoba bamkhulu ukubulawa kwaElvis Nyathi kwaba buhlungu kakhulu ngoba ukhokho wakhe walilwela leli lizwe kodwa ayebulawela ukuthi kala passport ngibona ngani ukuthatha nje ukufundiswa kwabantu Mthembu but asilayo iplatform yama yemedia SABC kunje nje ukuthi uthole nje uyechaza hayi kuyimvela kancinye kuzima ukuthi ukwenzakale
ye njengoba silinika ithuba kanje ukuthi likhume ngakho akukhulume sewili ujo ukuthi pho kumele abantu batshelwe njani iqiniso ngakhona
Mthembu iqiniso elihle ukuthi umuntu omnyama nje sesizeyisisile sesenze ezinye izinto zisibukele phansi ngikhuluma ngokuthi e-Europe iseyise e-Europe kune-European Union abantu bayahamba nje amazwe wonke kungelankinga kodwa thina siyabulalana akwehlisa isithunzi sethu kakhulu njengabantu abamnyama ngike ngayikhuluma linto besesikhukhuni isikhukhuni ileduze kwasepolokwane ngathi yeli nabantu liyalilenzondo ebantwini bakithi kanti kubangwani yikwa ke Mthembu into ekhona mpela ukuthi abantu kumele bakwazi ukuthi umuntu omnyama sasivele siphilisana kungela amabhoda amhlophe sazonda ngalawo kodwa esingazifaki ngawona kodwa ke lokho kokuthi mpela ilizwe leli lalelwa ngoba asifuni ukukhuluma abakulaphulani sibatshela bonke abantu ukuthi silelungelo obabamkhulu balilwela leli lizwe behlulwa ngamabhunu ngoba bona babephethe izikhali ezingcono kulezethu manje ukuthi namhlanje bese sidudulwa sithwaliswe zima hayi akufanelanga kodwa ke ama-politicians yiwasidisappointayo Mthembu ngoba ama-politicians ungani kususwe umlungu kwafaka umuntu omnyama kodwa waqhubeke izinto engaqondanga kanti thina njengamakho ebukhosini leyo nto sifuna ukuyiqinisa mpela ukuthi kumele ilungiswe ngoba kayiqondanga
ye kodwa ungaqondiseka yini ngamaphitshana kona
yebo Mthembu siyaxhumana lamanye amakhosi siqala kwaZulu siza kuya kwaNdebele uyazi kwaNdebele Mthembu sesecabanga ukuthi kungcono sithumele laba abathathwa kwaNdebele abasekhaya babuye bona bazechaza ukuthi umzilikazi kabathathanga lapho wabenza izigqilile so mhlawumbe kuzabalula ukuthi ke sixhumane kodwa zonke izizwe impela siyafisa ukuthi sidlelane lazo sihlalisane nje kungelalo udlame so ukuxhumana lamakhosi siyakwenza Mthembu siyakwenza kodwa ke akuhambi ngesiqubu esisifisayo kodwa siyaqhubeka sikwenze
ye siyakuzwa kakhulu ke lo ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba inkosi yamaNdebele siyabonga kakhulu Khumalo kungathenza kusasa bakho
siyabonga la Mthembu thank you
ye kwanamhlanje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke leli lami umthembu ozithembayo uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngeviki ezayo
luyalandela uhlelo lwezokholo silontungameli Inkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
sengolunye njalo osuku isihlobo zenkosi ezithandekileyo lapho ekumele sivuselele imoya yethu phakathi kobunzima lobo bukhona ungathi uyabala izindaba zomhlaba ingabe uzibona kuthelevishini uzizwe ewayelesini uzibala efonini yakho uzizwa ngemilomo yabanye abantu ulalele ngendlebe zakho iindaba eziningi kulezi nsuku zikhathalisa imiphefumulo yabaningi abantu bagcina sebephonga ukulalela ngobana indlebe kayincitshwa lamehlo kama nifayabona kota ingondo isuke idungeke kakhulu ngobana kukhanya umhlaba lo usualahlekelwa isiqu sokuphila esiluthando sibalileke laphana ke sisehlukana encwadini abase Corinto bokuqala esahluko 18 sabala verse 1-2 ukwenzela mhlawumbe laba ababengalalelanga basebelibele kufundeka kanje verse 1 noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo verse 2 noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi wonke noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho amazwi lakakhethi kakhethi bani ilizwi lenkosi thambo lenyoka hlaba elimzondayo nxa ulizonda kodwa liza kuthinta kuphela nxa uthe walizwa walalela lapha ke siyaqhubeka nendaba yothando umhlaba usulahlekelwe luthando kunzima kulukhuni ngitsho lasemndenini emakhaya labehlezi khona uthando sokuyinto emangalisayo ukuyithola abantwana labazali uthando kalusekho mhlawumbe lo wakho umuzi unjalo akuhlaliswana kuhle lapha ekhaya akula kuxolelana lanxa umuntu azathi hayi ngiyaxolisa I'm sorry ngesilungu uzabe uyaphinda ayekwenza khonokuyana ngobana amagama aphuma emlonyeni engasuki enhliziyweni kodwa ke uyatsho lapha ke uPawuli ekhuluma ngokuthi abantu kuverse 2 bangaprofeta bakhuluma imfihlakalo zonke bachaze lokhu lalokhu babe lolwazi lwezinto eziningi sengitsho labanye abantu bayakholwa okwedlula abanye ukholo olungaphakamisa lezintaba uthi kodwa nxa ungelathando akusiyo nto yalutho indaba yami ithi lowo lalowo umuntu ophilayo kusukela komncane kusiya komkhulu akukhathalekile ukuthi ulesikhundla bani banalo thando kulezi nsuku kwelakithi abantu bayakhala uthando ungathi selwanyamalala sizwa kuthiwa abantu bayahlukunyezwa abantu benziwa lokhu lalokhu ngenxa yokuthi uthando kalukho uthi akhangela eminye imifanekiso uzibuze ukuthi kambe kunomuntu lesihluku olenhliziyo ayifakwa nguNkulunkulu omele iphuphume uthando ephuphuma bunyamazana obungaka abantu sebaphenduka baba izilwane abantu impilo omunye vele kabayishaye mkhuba abalandaba basakhathala ukuthi omunye umuntu uzwa njani yikho lokhu okuswelakala kothando kubangela ukubana abantu babe izigebengu kuze kuthi labaphathi bethu abakhulu ezigabeni ezijiyeneyo emabandleni emsebenzini emawadini labe sihlala khona sengitsho laphezulu enqongweni amazwe atshiyeneyo labo okumele bashumayele uthando bashumayela inzondo le mabandleni siyakubona abanye abantu bavula imilomo bakhuluma izinto ezizilayo ngoba uthando kalusekho uthando selwasuka entliziyweni zabaningi lwaya eziswini zabo izisu zabo yizo seziqhuba izenzo abazenzayo asikhuleke baba thixo engcwele sicela uthando lweqiniso sithandane ngemndeni sithandane njengomphakathi sithandane njengelizwe ngojesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Nkosi Mkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga ntungamili Namhlanje kwezemidlalo kuyona le viki wethu Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wakwaba lodumo olukhulu edlalela iqembu le Highlanders lelesizwe lama Warriors uJoel Luphahla uqala ngokusipha impumela imidlalo yeCastle Soccer League emdlalweni edlalwe kumpela sonto.
Kuli viki imidlalo yePremier Soccer League ihambe kanje ngezi platinum lewange umdlalo wokudlulisela phambili ngoba inkezi ibidlala umdlalo wenkezi yeCAF Champions League lapho ke idlala leqembu leManyema eleDRC. Simba Bora 1 Bulawayo Chiefs 0, Herentals 2 Green Buffaloes 1, Arsenal Mover 0 ZP Caribou 1, Chickenin 0 Helena 0, Chekutu Pirates 0 Yata 2, Big Terminals 1 Platinum 0, Caps United 1 Manika Diamonds 0, umdlalo phakathi kwedamo le-Tier 1 dlulisele phambili ngoba iDimbare idlala inkezo ye-CAF eZambia lapho enze 0-0 neZesco United kulandela ihlandla lesibili okwenze idynamo dlulile phambili kusigaba sesibili ngoba yanqoba leli qembu nge-1-0 kuhlandla lakuqala eBotswana. Kukanti ke DRC umdlalo okaphumi-ke phakathi kwe qembu lenkezi platinum lale maniema e-DRC namhlanje lo Joel Luphahla umdlalo okadlala iqembu le-Highlanders.
Mina ngizalulwe eTsholotsho 1977, 26 April, Luphahla, intombazane yakomkhwevu, umamkhwevu uMaNgululu waseGwanda. Ngizelwe yilabo sisifama abathathu, foyethu, oyethu. Sikhulile nje eTsholotsho.
Wasuka eTsholotsho sisiyafunda kobulawa lapho aqale khona udlala ezenguqu.
The LSK Primary School. Grade 1 nazi na grade 7 nase nsuke LSK bengifundela kusikhumuzo panda ngumzawa msalam antwangu sasuke lapho safunda saya e-T40 form 1 nasa kutu form 4 e-T40 ntese nsuka ke lapho e-T40 bengadlala kakhulu ibhola e-T40 bengidlala kuphela primary bengidlala kakhulu bengidlala kuma-juniors awezimbabwe saints sihlala lapho kitilunga nabomzondi yonkatha.
UJoel wayengafuni ukudlala inguqu ngoba wayelesiphiwo sokugijima. Wenza ukuthi ke agcine ke sesiya ke eMzansi lapho afike ahambiselwa emuva wathi wabuyela ekhaya Jo.
Senze athletics was one of the best in 100 meters, 200 meters. Ngasisuka ke sengiqedile uform 4 ngayiTsholotsho. Ngithengifika eTsholotsho ngasenza amalami njengabanye abafana ukuthi ngiyegole. Nalapho bengakabile passport. Indaba yokuyigola esahamba ngakuhle. Yaba yindaba yenze ukuthi angifika nje ngilenda nje bahle bangifaka kukumbakumba bangiphendukisa.
Ekubuyeni kwakhe siqothwe eMzansi uDubai wadlala itembo leTsholotsho lapho adotshwa khona yi-Highlanders.
96 ngihlala kumadonesi. Ngo-97 uMadinda wathi ezivakatshele nje eTsholotsho ezothengisa iy'khabishi zakhe, ibhizinisi zakhe, ezenzela ibhizinisi yakhe. Wasengibona ke ngidlala nabanithina ngaduma. Wasengikhulumela-ke ku-Highlanders siqeqeshwa ngobelethi uRaman Gumbo lobelethi maphepu ye-Nestis Fund. Mina sengidecide ukubuyela ngiyedlala ku-Saints. Ngadlala ku-Saints I think 3 months.
Emdlalweni kwakhe uBhozi wanqoba leqembu lakhe bathatha inkezo zonke eziningi waze wabizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors wagcine siyadlala eDubai okwamanje sekuncedisa uqembu ledala ngoti abaqelisa khona ngiyimele sizwe 7 igama lami eza Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo we-Studio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini lo-Albert Ncube. Ku-Studio 7 silethulela indaba ezinkotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. I-Studio 7 ngeyakho.
Yebo ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhe bevalelwe emajele njalo inhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo njalo konke bekwenze ngokuthula. Inkampani ye-Zesa Holdings ithi ukucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi kusukela ngolwesine olwedluleyo kubangelwa kungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini sika-Unit 8 eWange. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela lisibambe njalo ebulenjini ku-voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.